Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zeninga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutsha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe senyama kuye nesobho washeye emuli kunjalo.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumba qambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa ye-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutsha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa ngenyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo we-VAT oyisilinganiso sokulitshumi lanhlanu 15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama esifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe uMnumzana Comfort Mujekezi.
Kutekse government kwafakwa 15% and kukhanya ama-meat suppliers, ama-producers like i-Texas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i-15% leyi iyayipusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidulo kunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwa i-15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
Inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi la is a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayefuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile, but ngenxa ye-15% leseyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe senyama kuye nesobho washeye emuli kunjalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yale average ye $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana mbijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaningi, so i-competition yenkukhu iya i-high izenza ukuthi lakho esitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesinye isikhathi iprice yenkukhu. Unlike iprice yedish okuthi akuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama. Inyama yedish itholakala kumabutcher and i-competition yakhona iqwazi law. So ngasokuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo abalaleli sizakhuluma labo ama-consumers but ama-suppliers silesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitho ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe but khathesi ngenxa ye-globalization ngenxa yama online shopping ngenxa yezi-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a labo i-high competition from our neighbors from our neighboring countries sibe Zambia sibe Mozambique sibe Botswana sibe South Africa amazwe lawa agombolose eZimbabwe and nge-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eBotswana sokulula ukuthi bayenze i-grocery eMozambique so thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally sebekhompitha even abanye baphandle.
Lo-ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu nge-term, i-$5, kusiya kumachumi amabili, $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa amakhulu amane i-$400 okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe loSanda Kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta umnumzana Akuneni Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela esibona ngayo udaba lama-fees lumba qambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona esikolo. Kodwa bese sikhangela inevu yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe ikakhulu kusiya imali eziholwa yizisebenzi. I-majority engama-civil servants angababalisi. Iholo abalirholayo alibayenzi baphumelele kulebenelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala esiwazwa kumamaketi kakhulu kuma-boarding schools. So i-fees iya kuma-500-600 abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools kwamanye baya kuma-1,000-something. Yimali enkulu kakhulu, yimali ephezu komholo kambalisi, yimali ephezu komholo ka-general civil servants. Ngokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zichaja ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumarket kube ngangani le miholo yezisebenzi kakhulu ama-civil servants ababalisi naye iyakhuphuka ihambe kuma-PDL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona.
Manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi amatitshala sizobehlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu. Manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi?
Ngiyabonga umbuzo. Esikukhangelele kakhulu eqinisweni imali incane kakhulu sigalisa udaba lolo lwamiholo sasikhangele ukuthi ababalisi baye ku-540 kodwa njengeZimta iZimbabwe Teachers Association lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research okungangokuthi kathesi nxa sikhangele umholo umele uwe urenda 800 to 1000 USD. Sikhuluma nge real market value, asikhulumi ngento yokucabangela nje kumbe ukuthi ngikhuluma ufiga. Sikhuluma sile Department of Research ethi every month iyangena ku market ikhangele i bread basket, ikhangele ama prices, intengo ezikhona ku market, ibisisithi ukuthi kathethi sesingathi ngomholo. Okwesibili, ngemva kokwethulwa kwe-budget umthuli uprofessor umthuli usikhitha mfundo umthuli besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona lohulumende e-NGNC bathi unpack batsho ukuthi i-budget le abayibekayo especially nxa kukhale kwezemholo isikhangelele okunganani ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elithi ukuthi what are our demands the 800 to 1000 engayibetha ekuqaliseni. So lakathesi sesike sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqeda sibize emhlanganeni sisele phansi njengezinto thatha besikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi, kuyini okuza kibo ku-2024 eqalisa njenge-increment amayikhangeleleyo. Akukenzakali khonokho, asikabiswa NGNC, but we hope that izabizwa masinyazanyana but uncheck the budget particularly kukhangelane nemiholo esiyikhangelele ngo-2024.
Alo ke ngumnumzana akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eyezimta. Kolunye udaba, inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Bait Bridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu leKhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Bait Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Bait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa e-Zimbabwean Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni we-border ku-side le South Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni, abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo. Yeah.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Indaba yabantu bokuza lapha South Africa yindaba esemlonyeni wabantu abanengi abama political parties, indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama votes. Lokho bakuthathela kuDonald Trump abambona enqoba ekhethweni lweMelika eqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amaningi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma-election awe-local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya ekhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti, ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemisebenzi eSouth Africa kuyanda, kanti nge le poverty iyanda emalokitshini. Yikho ke bazama ukuthi basebenzise selokho kubonakala kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangathola imisebenzi lokuthi kube le poverty. poverty umbubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandle libusayo le-ANC.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolu?
Thina okwethu esikutshoyo ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Kasicabangela ukuthi kulo muntu namuhle ongabe lokhu ebuya engene emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo kodwa kuyingozi ukungena emfuleni, umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwa ikakhulu abantu abangomama nxa behamba egangeni, abanye babethwele abantwana, kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina sikutshoyo ukuthi abantu abathatha ama-passport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board ukuyavala lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe yi-South African Police Service le-Department of Home Affairs ngoba yibo okumele ba-patrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lati siyabonga. Loke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Asiyalicela abantu bezanokuphefa akelizame ukusihlonipha madoda bogawulela kuJoseph Chum ebomalaki inkomo linetilizwe liright. Akelizame ukusihlonipha madoda, yekelani ukutshontsha inkomo zethu, yekelani ukutshontsha inkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, akelizame ukuhlonipha. Loba lo mnangagalo elinikeza igunya ukuthi litshontshe kodwa kuzaliphelela ngelinye ilanga, kuzaliphelela. Ayikho eyandize emoyeni ingahlali phansi. Kuza liphelela madoda, zamani ukuthi lihloniphe zabantu. Litshontshile libuleli lizwe kodwa still lokho lisaqhubeka lisayenza ububi, libulala abantu. Kanti lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwenzenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagrupu obusela benkomo all over, abantu bonke bayakhala ngani? Nabantu bezanokuphefa, umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile lingamakhehla alisela amazinyo, manje lisatshontshelani? And ipolitics kaliyazi phela lina, likontrolwa izisu, lilambile linabantu. That's why litshontsha inkomo zethu. So vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lifile, ilizwe umnangagu libuleli, ilizwe zanupf libuleli. Lina lithi ilizwe liright ngoba litshontsha inkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Khona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi zabantu kuze kube nini? Lizobulala abantu kuze kube nini? Ilizwe lifile libolile nadia. Akula ntshintsho kodwa lina litshontsha suku zonke, litshontshela abantu everyday, libulala abantu suku zonke.
Studio 7, happy happy new year, happy happy. Ngigama ngubanele Ndlovu, ngihlala eBinga eChinongi. Ngithanda ukulibingelela lonke abe-Studio 7 sesingenile eminyakeni omutsha. Yephi, ngithanda ukubingelela nabazali bami khona leChinongi, ubaba uMagamula nomama uMaphosa. ngisithi yepi new year konke, yepi yepi new year, sesingenile ku-2024.
Ye, sibingelele emsakazweni ka-Studio 7, sibingelele. Ye, hayi, sithi lingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi ba-Studio 7. Hayi, thina sizingenele kahle eminyakeni omutsha. Sithi liyibambe injalo, lisethulela indaba ezingathatha ihlangothi ze-Studio 7. Ye, hayi, indaba ye-background le yindaba ehlupha kakhulu. But masikhangela thina abanye, sibone ngani uhulumende lo khona akazimiselanga ukulungisa lolu daba lwe-background. Mayezathi ulungisa into kodwa evalele intatha zindaba phandle. Angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalwa intatha zindaba phandle ngoba uhulumende wayiganga lapho ebulala abantu bengelacala. Khathesi lakho sefuna ukwenza same story senesana wasenza ngegugurawundi ukuthi uzavalela intatha zindaba phandle kukhulwe izinduna zakhe esezihamba ziyemreportela kuye khonangala. Hayi, ayisebenzi njalo. Thina sithi intatha zindaba akazivunyelwe, zizothapha into yonke eyenzakalayo. Ye, njalo abantu bemadebele thina umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish. Okune ngasakudingi lokho sesifuna ukuthi imathebuleni sizibuze thina singabantu basemathebuleni. Ngoba sikhathile ukubuswa ngomnanga wakho, lokubusa umhlobo wani, lokubhoda khona ngale Harare. Hayi, sisikhathile thina sabantu basemathebuleni. Siyabonga.
Sanibona Studio 7, sanibona Studio 7. Mthokazi omuhle, bantu bezwe lakithi. Mathebelele ndinonke ngithi sanibonani, ngiyalithanda nonke. Ngikhuluma nomehluli seSouth Africa lana. Yinzalo yaseZimbabwe. Uyazi ngiyajabula uma ngabe kuvuka izaphu. Isima ngenyawo imela amaNdebele. Kunini sicindezela? Kunini sicindezela? Le nto bayishaya indiva. Okwenza bengafuni i-media lapho omnangako iy'ndula lezwe lazo ezivumela njiphutha amanyala angaka besiphethe omshana abantu esibathembile. Esibathembile abantu esifika kibo amacala bevuma ukubraibha. Amanyala le abayenzayo. Yabona uma kuvuka izaphu ngithi halala. Siyayisapota. Kunini sicindezela? Kwenzakalani kahlehleli ngalizano phefu? Asizondizano phefu, sizonda lo mbuso onguyo usukhona abantu abawu phethela. Izano phefu bisapota umhlaba, bisapota imali, ingasapota umhlaba. Unkomo wathi ufuna umhlaba. Unkomo uthe eshona washo athi izwe lelo liyobuswa zinyoni emangabe sihambe. Yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindezela. Ngiyabonga Studio 7, bingelela abangani bami bonke engikhulelayo esigabeni sakhe i-10th obe. Ngithi sanibona nabazali bami, ngithi sanibona niyaphila. Iphile uNkulunkulu aligcine enyakeni omusha. Amen.
Molweni, molweni ku-Studio 7. Mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli. Ngithi 2024 uzalise leyo amathamsanqa kuni nonke. Ndithe Nkosi ndiphilile mna Khondo, ndibulela ukungena kule umsasazo. Ndithe Nkosi enomusa mayinigcine ngokusethulela indaba ezimandi kanje. Enkosi. Obulisayo nguZwelisani Phungani eTranskei.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Mina ngingumuntu osuke eBhinga. Ngiyathi hayi, siyakala lapha eBhinga, sagitshelwa uMP wethu, MP wabantu, uMP wethu uPD Sibanda ngumP wabantu. So siyakhala iZanupf ayisenzeli kuhle, siyakhala ngapha bazali.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, linjani basakazi labalaleli. Msakazi ngicelani linikele ngikhuzelele umndoda lo ukuthi anguJoseph, ukuthi anguJoseph Chuma, ukuthi angubani lo gawula wakhe. Uthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza kungabi le ntuduko. Kata akutsho msakazi, i-MDC vele yangena nini? Ayiqalanga ukungena ngo 2000. Ungabheka ukuthi since 1980s ma kuyithatha independence up to 2000, how many years? Aso 20 years. Akuzange kwabe le ntuduko emathebheleleni since iZimbabwe yathola independence. So akumbuzela uGawula ukuthi asiyo izanu ama MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa. Alo muntu lo kusiya ngama liba alesam interview aliba lechiyana laye. Yabonga.
Salibonani, ngiyabingelela kuStudio 7. Linjani basakazi labalaleli sesingena eminyakeni omutsha? Siyabonga uNkulunkulu. Abantu beZimbabwe siyahlupheka okumangalisayo, angazi ukuthi singenza njani. Kodwa-ke hhayi, abantu bezani singabalaleli, libayekeleni banjalo ngoba bona bayahlutha, bayadla, bayahlutha. So thina ithi esihluphekayo ngapha emathebeleni ngesithele nzima, asisakwazi lokuthi singenzani. Asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise, ngoba konke lokhu kuzaphela. Lokhu uNkulunkulu uza kuqeda one days one day. Ngiyabonga sihlobo zami, be blessed.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi abahle? Themba lingenela kahle 2024. Siyabonga kakhulu. Eyayi buhlungu kakhulu le ndaba, especially yama-passport. Ama-passport kuyathi 150, ma usufika ngayo sekuthi 190. Into engiyibona isenzeka laphana ukuthi ukuhlonitshwa thina abantu besiNdebele ngoba khonapho abantu abathi 190 ngamashona ngeke uzithole umndebele abashona bonawo benza kanjani abasicindezela lapha esiNdebeleni bese ngizibuza ebantu abanjawo malakhi besiNdebeleni abayibona futhi abasicindezela kakhulu babhizi bathi ezimbabwe kunomsebenzi angazi ukuthi umsebenzi oshiwo ngumalakhi okusebenza abantu babo okusebenza obani asazi esiNdebeleni lapha asihlonishwa lapha asihlonishwa mpela amashona azenzela angeke ukuthi mawufika lapha ku 150 after that bese u 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha nangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha ezimbabwe abahloniphi namandebele angazi ukuthi basibona kanjani one basipulala saqedwa yiyo nale futhi iZANU-PF namanje lokho bebhizi behamba nge-apartheid yawo yale abayenza
salmonani kwestudio 7 salmonani kwestudio 7 okhuluma ngubig budi webo enkayi kwesikhoboko kanti mina ngizwe ujoseph chuma ephikisa ubaba unkomo ukuthi emandebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotela ibandla eliphikisayo iqonga lantuthu bese ngibuza ukuthi kanti njengoba kwezinye iy'ndawo vele especially kithi enkayi u-MP wethu ngowezanu-PF uSithembiso Nyoni kodwa manje akula mgwaqo osuka koBulawayo usuyenkayi akula zibhedlela akula zikolo akula mabriji akulani so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo ezimbabwe kuyini mina ndidinga ngiswele nxa ubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi bandla wese labo abalapho kule bandla elibusa khona emandebeleni waye kungalantuthuka intuthuka isiba khona emashoneni kuphela angitsho ukuthi niyabantu la kodwa sengikhuluma ukuthi why intuthuko ingancane elizweni kubanga yikwini lokho kumbe ngasiphendula lapho
hey studio 7 ngabe ninjani kodwa kuzindawo zonke sithi nyaka omusha nonke senivisele unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba studio 7 cela lingitshelele uGawule noJoseph Chuma abayekele lo mkhuba wokukhuluma into abangaziyo mabe sidla imali yezanu abadla imali yezanu bengazixhaphazi singamandebele bezenzanga into abona abangcono kunganto abayazi bona besenza into ezirongo cela niwatshele ukuthi bengazosixhaphaza singumntwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho izanu yamosha bona bathi izanu iright abahambe udla imali yezanu bodwa bengazosixhaphaza ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu lina ke balaleli bethu elisithumele imlayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende welemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza lamazwe afisa ukukhululeka uba lentuthuko njalo lokuvikela uZulu sonke isikhathi. UBlinken wethule amazwi la emhlanganweni awenze le ntathelo yezindaba okugqiba umnyaka ka-2023. Wathi okokuqala ele Melika lizaqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine elilwisana lele Russia. Uthe ibutho le Russia limadolonzima njalo umnotho welizwe leli uyabhedlika. Uthe umanyano weNATO osungenwe ngele Finland uqinesaka. Ukhangelelwe ukuba eSweden lalo lizangena kumanyano lo osoliminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Okunye njalo uBlinken wathi elemelika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele China lizibambe esidukwini. Okwesithathu uBlinken uthe elemelika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda uZulu elizweni leli lawamanye amazwe. Uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo, amakhampani amakhulu lamancane, kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze-artificial intelligence, ukuthathwa kwezidakamizwa, ukuvimba orhulumente abephula ilungelo loluntu lokunye. Mayelana lempi ephakathi kwele-Israyeli le-Hamas, uBlinken wathi bazancedisa ele-Israyeli ukuba kungayenzakali njalo owehlela ilizwe leli mhlaka 7 mfumfu ngomnyaka ka-2023. Uthe bazancedisa ele-Israyeli ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas. Uthe elemelika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqwela phambili.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende welemelika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo eza kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.